lezi mota lezi ezibiza izigidi ezilithumi lasithupha 16 million ziyingxenye yalezo ezithengwe nguhulumende kungenamali ebekwe eceleni eyokuzithenga. Kodwa-ke umnangagwa onike izinduna imota lezi namuhla eHarare uthe kuqakathekile ukuba inkokheli zomdabu zibe lezi mota zokuthwalela uzulu ukudla lokuqhuba eminye imisebenzi.
Facility ensures that the chiefs can carry out their critical duties.
Imota lezi zizakwenza ukuba induna zenze umsebenzi wazo kuhle. Uhulumende wami uzaqhubeka esipha okuningi okufana nalokhu ukuze induna zethu ziphile ngcono.
Induna uwadalala emawaba eGwanda utshele iStudio 7 ukuba bathakazelela izimota lezi.
Sinokubonga kakhulu ngoba vele thina amachiefu kumawadi ukuthi ukhuthisa amawadi ongela-transport.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi imali ethengwe izimota lezi bekumele isetshenziswe ukuthengela abalambayo ukudla. Omunye wabasula okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Divine Hobe owebandla the Nationalist Alliance Party.
Kahle kahle nje indlela eqondileyo ukuthi izinduna ngabe ziyathola amandla alokwenza lama natural resources ezigaba zabo ukwenzela ukuthi izigaba zabo zithuthuke bekwanise ukuba lesikhwama semali esivela kulawa ma-resources okuzagcina kubangela ukuthi ukuthengelwa izimota lokhu lokuphila ngani ngabantu abaphiwayo njengeziphepheni kuyabe kungekho bengabantu abakwanisa ukuphila okulenhlonipho okulesithunzi.
Okunhlanganiso ye-Democratic Forum umnumzana Zibusiso Dube yena uthi kumele uhulumende abekwazi okuqakathekileyo ngesikhathi sendlala.
Kumele uhulumende yase imali endaweni eziqakathekileyo, hathi kufuna ukuba apha ukudla khona kule ndlala engayo. Akumele kulungiswe lokho.
Uhulumende weZimbabwe lonyaka waphanyela isicelo sokuncediswa ekudingeni imali yokuthenga ukudla kwabalambayo kunhlanganiso ezishiyeneyo ezigoqela e-United Nations. Loba kunjalo kukhanya uhulumende kuqhubeka ngezinye inhlelo ezisebenzisa imali eningi elizwe ezifana lokuthengela izinduna izimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlandeli Zindlovu.